lokhu kuza ngesikhathi ilizwe leZimbabwe liphakathi kwemihlangano yokukhulumisana lela kweSouth Africa, lapho uMongameli Cyril Ramaphosa ezakuza emhlanganweni weZimbabwe South Africa Binational Commission, lapho inkokheli zamazwe omabili ezikhangelwe ukuthi zizaqinisa udlelwano babosomabhizinisi. Ngenyanga edluleyo bekulemihlangano efanayo, inkokheli yakwele Botswana ihlangana leyakuleli. Umnumza John Masuku oyingcweti kwezombusazwe ekhuluma leStudio 7 uthe imihlangano lemihle ekubonisane nendlela zokuncedisana njengabomakhelwane, kodwa uhulumende kufanele azise uZulu ngezithelo eziyabe zilethwe imihlangano le kusasa ukuze kwazakale ukuthi yaletha ncedo bani.
Sekuba lemihlangano lezivumelwano ezijiyeneyo, ezinye zakhona kasikwazi ukuthi zaphelela ngaphi. Ngakho-ke siyakhuthaza uhulumende ukuthi abe lokhu esazisa ukuthi imihlangano leyana ebesiyenza eBotswana sayenza njalo leSouth Africa isisilethele lokhu lathi sesisenelisa ukuthi singenelane kibo kwezamabhizinisi kulokho.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthe kulusizo ukuthi uhulumende uqhubeka eqoqoda iminyango yamazwe efuna uncedo ngoba engasela macebo okuthi avuzele njani inotho yelizwe.
Sinakhangela ufihlakahle wake waba lesikhathi baphahlala phansi nelizwe laseBotswana bakhuluma bathi sizophanana imali, sizosizana, sizoncedana, kodwa lakathesi akulanto yaphumayo. Uhulumende wathi i-economy yalapha eZimbabwe izatshintsha. Kathesi sebesukile sebekhangelana nangapha laseSouth Africa. Siyazi sonke nje ukuthi nje amazwe wonke lawa kanye lakwanisa ukunceda iproblem leZimbabwe.
Unyoni uqhubeke ethi imihlangano le ayisoze ilethe ukunceda uhulumende alukhangeleleyo ngoba sekukade kuba eminye imihlangano efanayo kungenampumelo ekhanyayo. Uthe inkinga ezibhekane lelizwe azisoze zaqedwa imali yakwamanye amazwe, kodwa nxa uhulumende engehlukana lombuso wobuncindezeli owephula amalungelo oluntu okuyikho okwenza osemabhizimusi baphandle bengasungula amabhizimusi amatsha kuleli.
Lokhu kungalungisiswa, lokhu kungaqala kulungisiswe lokhu uhulumende izinwo lama-sanctions esikhala ngawo agcina ekhitshwa, but yena uhulumende kazimiselanga ukuthi atshintshe izinto ngalapha kuleli Zimbabwe ngoba yena ufuna nje ukuthi aphonge uthole imali, yona imali ingasoze yabuya.
Omunye wabatsha abakhulume leStudio 7 uThulani Jamela uthe akasela themba lokuthi kule ntuthuko ezalethwa imihlangano le ngoba minyaka yonke emaphepheni kukhulunywa ngezigidi zamadola kwizivumelwano zale mihlangano, kodwa akula nguquko ebakhona.
Into esihlukuluzayo ukuthi asikwazi ukuthi kumali ababeyivumelene beyiphiwe yona leyo ukuthi isebenzane, ngoba silokhu sibone ukuthi uhulumende wethu lokhu esehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe akula kuthuthuka elizweni.
ele-South Africa yilo elithengisela eZimbabwe impahla eningi etshiyeneyo kulamazwe wonke angomakhelwane. Ezinye ingcwethi zithi izivumelwane ezingenziwa zizathuthukisa umnotho weSouth Africa kulo weZimbabwe ngoba kungela amasekitali alungisa impahla ezipheleleyo. Imele iStudio 7 useHarare, nguGideon Bhebhe.